soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-21 lwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela amalungelo oluntu labacubungula ezombusazwe sebekhuthaze amapholisa ukuthi abophe abantu abathumba babulala ilunga le-CCC umnumzana Tafumane Masaya.
Okukhona eqinisweni lamaqiniso ukuthi ukuthunjwa kwabantu lokhu, ukuhlukunyezwa kwabo, lokubulawa kwabo, indaba endala kuleli yami.
Ingcwethi kwezomnotho welizwe zithi uhlelo lukahulumende olokuvala inani labantu elizweni ngenjongo yokuthuthukisa izomnotho olwe-economic census luqakathekile lungaqutshwa ngemfanelo.
Yinto enhle kakhulu ukwenza njalo ngoba imicabango ayisaphongi ukuphutha nje lelale kucabangela ukuthi mhlawumbe kufuze senze lokhu, mhlawumbe kufuze senze sesisenza sikwazi ukuthi umumo welizwe lwethu unje.
Owayengukapteni weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu u-Ephraim Chawanda sewathiya lo mdlalo njalo usezifuyela inkukhu kwele Botswana, sixoxelayo.
Angizwe emdlalweni wenguqu Botswana, angenza sambi ngisola le-Ephraim. Okwa manje ngenza chicken farming kwa manje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalwela amalungelo oluntu labacubungula izombusazwe sebekhuthaze amapholisa ukuthi abophe abantu abathumba babulala ilunga le-CCC umfundisi Tafumane Masaya. Isidumbu sikaMasaya satholakala ngeviki edluleyo ngemva kokuthunjwa kwakhe ngabantu abachatshengelwa ukuthi ngabacuphi ama-CIO esebenza labasekeli bebandla lezanu PF. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 izolo ukuthi basaphenya baqwayisisa lozulu ukuthi abekezele. Abantu abathumbe ilunga le-CCC elimela abasakhulayo edale lephalamende umnumzana Takutswa Ngadziwore kumaviki asanda kwedlula labo abakabotshwa. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi efundisa izombusazwe eWits University kwele South Africa umnumzana Jethro Mpofu.
Okukhona eqinisweni lamaqiniso ukuthi ukuthunjwa kwabantu lokhu, ukuhlukunyezwa kwabo, lokubulawa kwabo, indaba endala kuleli yami eyaqalisa ngo-1981-1982 ngesisikhathi seGukurawundi genocide. Bayathunjwa nje bayabulawa kusenzelwa ukuthi bethuselwe njalo kwethuselwe oluningi lwaseZimbabwe ukuthi lwesabe ukungena kwezopolitics, lwesabe ukuphithizela, lwesabe ukuphikisa kwezopolitiki lapho.
Umnankagwa uke waphuma eziqhenya lapha esithe nguye owasungula inhlelo zokucupha lezokuvikela ilizwe eziningi. Wathi kulabantu bakhe kulezo ngatsha njalo akulalutho olwenzakalayo angalwaziyo. Nxa silandela lowo mqondo Dokotela Mpofu, ukungani kahle kahle kulokhe kungakabotshwa muntu phezu kwesehlakalo lesi?
Uqinisile umnumzana uMnankagwa nxa isithi imithetho yangale yokucupha lakho konke okwenzekayo kwakhandwa nguye. Siyakwazi ukuthi ngesikhathi seGukurawundi genocide benguye Minister of Security and kuyazakala ukuthi nguye owayeyisandla sikamnumzana uMgabe ekuthumbeni, ekuhlukumezeni, lekwenzeni konke okwakusenziwa bebotshwa abantu bevalelwa bengelamacala bebulawa njalo. Akala manga mayethi nguye owayikhandayo leyo mthetho lalawo maqhinga lalawo macebo.
Kusobala ukuthi iZimbabwe isenkingeni kwezombusazwe nxa sikhangela ukufuthelana okukhona ukuthunjwa lokubulawa kwabantu lokho esikubonayo. Kuyini kahle kahle okungenziwa ukuhlenga ilizwe?
Okuzafunakala ukuthi kwenziwe kuleli ya mhlawumbe singabona umehluko ukuthi abantu beZimbabwe baphakame babe nezibindi bathi enough is enough sokwanele. Bengenza njalo yikhona iSADC le AU le UN izophakama labo ibasekela abaseZimbabwe. Nxa bengaphakamanga bona iSADC le AU le UN ayisonze yenze lutho. Kuyafunakala ukuthi abantu bazimele bazilwele. Njengokwalokho kwenziwayo ngesikhathi sempi yenkululeko abantu basukuma bama ngezinyawo bathi enough is enough sokwanele. Nxa amaZimbabwe engakwenzanga lokho hayi singakhohlwa inguquko ayisonze ibe khona. Izinto azisoze zitshintshe mnumzana ngombono wami.
Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ingcwethi kwezombusazwe njalo efundisa eWits University kwele South Africa. Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Farai Marabira uthi ibandla lakhe alilani lokwenza kokuthunjwa kwamalunga eCCC kumbe ukubulawa kukaTafumane Masaya. Ingcwethi yezicubungula ezomnotho elizwe zithi uhlelo lukahulumende olokubala inani labantu elizweni ngenjongo yokuthuthukisa ezomnotho elizwe olwe-economic census luqakathekile lungaqutshwa ngemfanelo ekuhleleni okudingakalayo elizweni kwezomnotho. Ekhuluma izolo emkhosini wokuvula lolu hlelo olungolwakuqala elizweni, umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe impumela yalo izaphathisa ekuletheni ubufakazi bokudingakalayo elizweni. Uhlelo lolu lukhangelelwe ukuqaliswa ngenyanga kaZibandlela ngomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho elizwe ezimeleyo umnumzana Bernard Ndlovu wayengumgcini sihlalo webandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa.
Umhlaba wonke usulakho lokho vele amakhampani ahlakaniphileyo alento kuthiwa yi-research and development ngezinye indlela babe bebuthelele ubufakazi bonobo leyo data bese beyicubungula bayicubungule ibafundise ukuthi into enje ime kanje. So mali siya phambili ngayo selingayenza-ke ama-decisions lisebenzisa lobo bufakazi. Yinto enhle kakhulu ukwenza njalo ngoba imicabango ayisaphonga uthutha nje lelale kuyicabangela ukuthi mhlawumbe kufuze senze lokho mhlawumbe kufuze senze. Sesisenza sikwazi ukuthi umumo welizwe lwethu unje, ibhizinesi ezenzakalayo ziphumelele endaweni enje. So ma sesilokufuna ukukhulisa-ke sesidicida khonoko nje for example ukuthi kule ndawo ezithize ezenza imbuzi ziphumelele ibhizinesi yembuzi, kule ndawo ethize eziphumelelisa ibhizinesi yezimvu, kule ndawo ethize mhlawumbe ephumelelisa ibhizinesi yezigqoko eyamatanda eyenkukhu. Kufuze kwazakale elizweni ukuthi kwenzakalani ukuze ma kuqhutshekelwa phambili kuqhutshekelwa phambili with that understanding. Then inkinga engaba khona nge-economy yeZimbabwe or economic growth yeZimbabwe even sokutholakaleleyo lobo bufakazi sokungaba le ngxaki ezingaba khona ngenxa yokuthi ubukhokheli abukakhanyi kahle kahle ukuthi ubukhokheli bungavuma yini ukuthi impela umcabango onjalo uqhutshekiselwe phambili uphumelele. Ngilokuthandabuza kakhulu uma ngikhangela ubukhokheli or i-leadership ukuthi indaba zobudlwangudlwangu indaba ze-corruption zizogcina zenzeka ukuthi noma sokubekwe ubufakazi ukuthi nanku asenzeni kanje bese kusiba lakhona okufuna ukujabulelana nokuqhilana nento ezifana nalezo. Ukhokheli buqakathekile kweyonkini.
Kuyini okungabe kuhlukile ngalolu hlelo nxa siqhathanisa lalolo oluvele lukhona olokubalwa kwabantu kumbe kungasetshenziswa amanani wona lawana avele ekhona? Singabona lokhu kusiba yikudlaliswa uchithwa-chithwa imali yelizwe.
Umehluko phakathi kwale i-economic census lo le population census yokubala abantu mkhulu kakhulu esingathi kuyafana yikhona ukuthi kuyabalwa and makubalwa kuyabe kusenzela ukuthi masokusenziwa ama-decisions kusetshenziswe inamba ezitholakeleyo ukuthi endaweni ethize sifakani endaweni ethize isiphatha njani abantu into ezifana nalezo. So i-population census ilapho, kodwa i-economic census yona idinga ukuguqula. Singathi thina ngezinye indlela i-economic census izasizana le population census ukuthi nikhona sesiyakhangela ke manje ukuthi kuzumba maramba fungwa kunabantu abangakanani ibusiness ezikhona ngale zingakanani ziyakhona yini ukuthi ziphathisane lenani labantu abahlala khona hapa so ngezinye indlela zehlukene lezi zinto kodwa zilobudlelwane economy yona injani khona ngale kulandlandlani in terms of business bese sithi okay kulesikhale esithize izikhale ezithize ezifuna ukuvalwa ngokuletha amabhizinesi amanzi bese ke ihulumende abese ncedisa ukuthi apromote lawa ma-business kuyena leyo ndawo ukuze abantu inani labantu elihlala lapho lisizakale angiboni kuyikudlalisa imali yelizwe at all ngicabanga ukuthi ukuhlakanipha okukhulu lokho kakhulu ukuthi ilizwe lazakale ngendlela ye-economy lazakale ngendlela yokuthi kulabantu abangaka endaweni ethize i-leadership ekhona elizweni i-corruption into ezifana lezo ziyakhona ukuginya into enhle igcine ingasaphumelelanga
lo ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungela izombusazwe oyengumgcini isihlalo webandla le apha eSouth Africa obexoxa icingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7 eseHarare. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezemali luzethula uluhlu lwendleko zikahulumende iNational Budget ngeviki ezayo ngolwesine. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube utshelele liphephandaba izolo ekobulawayo lapho anikeze khona izipho abantwana abagogekileyo kwesikolo seKing George. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi usomabhizimusi olodumo uMnumzana Shingi Munyeza lomkakhe uWilma kuzamele babhadale isikwelede se-$100,000 abasithatha komunye usomabhizimusi weHarare kungakafiki umhla kaJanuwari 30 ngoba engedlula bazavalelwa ejele. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Kunjeni uthi livuka njani basakazi? Hayi sisizile isikhulumeli sezano PF uAndrew John Sibanda lo nje ma usizwa kuthiwa uzokhuluma kuvele njengakaqala ukuvula umlomo uhlube kwazi ukuthi uzodefenda izano. Siyamazi lo ukuthi inkulumo zakhe ngumuntu nje ohlala edefenda izano ngumuntu ongafuni ukuzwa kuthiwa kule opposition party umuntu ofisa ukuthi ngabe izano yiyo yodwa kumbe ngabe yiyo yodwa edlalaye ngabe nguye yedwa odlayo sonke isikhathi inkulumo yakhe ayizwakali ukuthi uqonde ukuthini. Angaze ngamuzwa langelinye ilanga undoda lekhuluma into elengqondo yonke into ekhulumayo kuphela uyagxeka ama-opposition yena wenzani njengoba yena esazi ukuthi ma uyi-opposition kufanele wenze njani yindaba ke yena njengoba ecubungule ezombusazwe engavuki leyakhe iparty ezakwazi ukuthi khona konke lokho othi yena ama-opposition awakwenzi ekwenze yena phela ukuze sibone ukuthi uhlakaniphi. Hhayi ukubuya kuphela uzobanga umsindo ku-Studio 7 lapha. Hhayi ndoda hhayi
Studio 7 njengathi asiyaphila. Hhayi sibonge ihlelo sibonge ihlelo sicela ukuhlonitshwa into eziyidingayo inhlonipho wena Chabanga nawe ibhugeni wena othi uyisikhulumeli ngoba uphiwe imali vele ungenzani uye kumele ukhulume khona ukuze ukhulume ngoba vele uphiwe imali wake kuyahlutshekwe kodwa sekukhuluma into njengoba azokhuluma umsangano lokaChabangu sicala ihloniphe nasiyadubeka amazwi kwamanye amazwe ngenxa yezano naleya isapota liyipha amandla lokuthatha imali kuyo sicelani nje lihloniphe lihloniphe amavoti wethu ngiyacela lapho lihloniphe kakhulu lidle imali elibi ngamathambi siyalicela otherwise yohluka
injani Studio 7 njani hayi lina elinzintile ngamagqwetha e-trips elikuze nikasenzezoChabangu lina vele kasililaleli lina lingabalandeli baka Chabangu liyadiliza lo Chabangu. UChabangu uzathi yena kufumele kule problem u-TCC yena uwadlala yini phansi le-TCC yena uyazazi ukuthi asiwe-TCC ngabe ngiwe-TCC ngabe kakhiphi phela lawo abavota iTriple C ngabe kabakhiphi ubakhiphelani yena. So iTriple C vele lo vele kasimfuni and the chabango siyakutshela ivini lapho khona once izana uyaphuma kuphela esihlalweni iphumile esihlalweni sidila lawo wena impilo yakho lokwazi lapho kuphuma khona izana lawo yabungasekho emhlabeni vele uhlube uzijele khonoku ngoba amandebela soza kuthande ngendlela oyenze ngakhona thina ngesifitha esilwisana laso wena uyangenela khonapho uyenzelani khonoku wena ukuthi izana PF iwine ngoba kathesi izana PF kathesi abafowethu abanye abavotayo bevote iTriple C basemazweni. So lusenziwa lolu khetho babengasekho ngoba izana iyazi ukuthi babengekho bazuze bebuye for ama-by-elections besuke ezindaweni ezikhathana izimali ziyahlupha kulezi. So izana vele siwinile ngezinye indlela, sisiwina ngezinye indlela iza riga futhi hayi sengezochaba ngokwenzi ukwenzile kodwa awukwenzanga kahle. Inyembezi zabantu zazibona ukuthi zinjani.
Basakazi baso Studio 7 Lizarana zasemathinti ngikhuluma indaba kaElizwe ebuhlungu kangaka kulokho kubulawa abantu kuthiwa kule sandla siphi leso sandla sesi-1980. Ngicela ukhulumele ukhuza uthi bawule lojo belokho bephethe bethuka abantu bephezulu yaba bebiza abantu ngesiphukuphuku babugawule bababuthu siyalihlonipha kakhulu zalezisihlonipha kakhulu yekani ukuthuka abantu libuza abantu ucela ukuthi le Studio 7 kulaba bantu ukuthi bayenzelani le amandla abatholayo amandla indlela abasiphatha ngayo zelelo le ukuthi bebelwa ngamagama abo siyacela sibuzele kuphelele lamalanga senginajabula kakubekele ukukhuluma ngayinhlangano bekhuluma ngenhlangano yezana bekalokhu bekhuluma ngoyinhlangano sesi-1980 akaze bezinhlangano sikhulume ngezana kwalokhu bephethe bekhuluma ngezana bekubesithuka bekuyisiphukuphuku ngawulelo please sacela kuyabantu abadala libadala lisihlonipha
kakhulu.
Hey, sanibonani basakazi abahle ngikholeni ngapha ithembisa egoli kuzalwa ngizalo eshorosho. Hhayi siyazizwa indaba siyazizwa kakhulu indaba zinandi ntempela hhayi u-Anglison Spanda ngiyamuzwa laphana uyakhuluma sithi kodwa-ke inkinga yakhe khuluma njengomhlaziwe wezindaba womuntu ozimeleyo kodwa-ke yena kahle kahle isikhulumeli sezanu-PF isikhulumeli sezanu-PF sibaesi kubeke kucace lokhu ukuthi isikhulumeli sezanu-PF kodwa niyezathi ilunge lizimele lodwa wathi umuntu ozimeleyo kodwa engumlokuzeli esikhulumeli sezanu-PF ngoba mina ngaze muzwe ngihlalisa imophisi ijikijikisa nje ithintelela la ofuna ukuthi yeniye khona.
Basakazi be-Studio 7 sanibonana, ngihlala phezu kwezidabanga futhi isikhathi. Uchabang ufana naleyana into okuthiwa ngubalumalulwane ethi ma isezinyamazaneni iba yinyamazana, ma isezinyonini iba yinyoni. Uchabang ungumthengi, uthengise abantu bakithi esindebeleni abathengisela izizana ngoba abantu basesindebeleni babonise ukuthi izizana kabayidingi kobulawayo. Kodwa uChabango akuzange kumphathe kahle lokho, nanku sefuna ukuyibisela izana kobulawayo ngoba eyisebenzele njalo engumthengisi. Uma ngempela uChabango eqinisile ukuthi ungumuntu unobhala jikelele we-Triple C, wenzelani ukudiliza lokho okwenzayo? Ngoba lokho okwenzayo ukudiliza, akuyakhi ukuyadiliza lokho okwenzayo. Laba nabantu ababesephalamende abakhethwe ngabantu abakhethwanga uChamisa. So yena ubona ukuthi azwisa ubuhlungu uChamisa ngendlela ukuthi axosha abantu abakhethwe ngabantu, kodwa jike futhi athi yena umholo we-Triple C. Umholo onjani oyakha into yakhe ethi mase iyakhile futhi abuye yena ayidili engadlali ngaphi uChabango lophukeni wayo? Siyabazi badume ngokudiliza badisi MD ayiqeda labo witness Dube babuya babuyela witness Dube bajoyina iZanu PF. Laye uChabango sesezambona nga-one day futhi sebuyele kuZanu PF ngoba into iyenza le uthunywe uyasetshenziswa ungumthengisa abantu bakithi.
Studio 7 kanti lo sitho ozosimbuluzana sishona lapha esicenga ukuthi sithumele inshona kungene inshona iyokuzweni liyabayibona ukuthi ibhale VOA Ndebele ayibhalanga ukuthi VOA Shona. Wasisuthela amagundwa nje ngeze sibanje umsindo lapho uyathi ngiyanyisa khuluma kuzanga uthole ukuthi kwapha kunjula abantwana bazanga njengegundwana abantwana bayile esikole epho ngokuthi izani izani ishoni isiphaphela la akazame ukukhonsola umuntu ongumakhe mahotsha.
Ye, ngiyadibekelela lonke ku-Studio 7 ibonga indlela enisakaza ngayo. Ngidela lapho ukuthi ngikhulume ngendaba elandiswa ligqwetha likaChabango. Uyangimangalisa ukuthi uthi yena akuqondanga ukuthi uSamisa ahambise amaphepha engeyedwa sezeza ibandla. Kodwa akulinye uhlangothi ubona uThabango eqondile nxa esezizinto eyedwa engahlala ngaphansi wakhulumisana labanye. Bonana kula ngqondo khona lokhu. Umuntu wakuqala obemele kuphuzwe ukuthi engenza izinto eyedwa uThabango. Kube fanele ukuthi lanxa yade ecabanga ukwenza zonke lezi zinto eqale ukhulumisane lo mongameli wakhe. Kuhlalwe phansi abantu bendawonye libe libadla. Hatshi ukuthi enze izinto yedwa ebhala incwadi yedwa iyamkeleke nxa umongameli webandla sifikisana lakho besothiwa urongo zezunikazi webandla. Akula ngqondo khona lokho. Kufanele beqondise into yokhuluma into ezicacileyo njengabantu abafundileyo abazi umthetho.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika unobhala jikelele womanyano we-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi inani labantu asebefile empini ye-Israel lamabutho e-Hamas selifika kusibanga esethusayo. UGuterres uthi inani lasebefile yalikaze libonakale selokhu wakhokhela umanyano we-United Nations kusukela ngomnyaka ka-2017. Kusenjalo isikhulumeli sezomvikela welemelika umnumzana John Kirby uthi inkulumo zokukhululwa kwabathunjwa ngamabutho eHamas sezifike kusibanga esikude lanxa nje engethulanga okujulileyo ngokwenzakalayo. Kulabantu abedlula amakhulu amabili abathunjwa kwele Israel ngamabutho eHamas. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ucubungulayo zombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Yona injongo ye-IDF Israeli Defense Forces kumbe yona nje ama Israeli has not been clear. Well, I can say it's been clear in one aspect ukuthi ama-Palestinian territories asencipha owe-Gaza Strip lokana vele sokuyi-strip kona kwakuyigaza i-West Bank yahayila vele isinyamalala. Uma ukhangela uma oNetanyahu be-announce abesithi new settlements, pass the language and think new ngaphi khona phana indawo encane babe bexosha ama-Palestinian bebathathele. Khathesi bathi bona 1.1 million Israeli Defense Forces kodwa ama-Palestinians at 1.7 million abantu. Ama-Israeli athona we told them to move to avoid e-offensive. 1.1 million people kumbe 1.7. Our Israeli Defense Force ithona sibatshele sathi move to the southwest of Gaza. Bonke bona laba bantu babasusa ezindaweni zabo. So their objectives are being met. Bayasusa ezindawo zonezi. So sekuthiwa new settlements kungabi lomuntu omangalayo ukuthi ubatshoni and angaphi. Wona labo i-1.7 million angithi babafuqela ukuthi baye e-Egypt. Igibhithe layo yikho ivala amagedi isithi hhayi abantu laba bengaze bebuye ngapha njengobana bengama-Muslim antini nalithemba ukuthi bazabangcono ngapha beleka basabuyeli. So thina sizaba le-refugee crisis njengala amanye amazwe lawo athwela ama-millions and millions of ama-Palestinian. So khanya objective yabo they are pushing to ukuthi befinalize ingxenye i-take over and expel ama-Palestinian. Asazi sizabona laye uBiden ukuthi angithi laphana kuPutin wathi uPutin solongu ngazungene mbijana ayikhona kakhulu but now nguPutin lokho ekhona phana sikwazi ukuthi ayikwazi kwini uBiden. Khathesi ama-Israeli athe wena angena alanda i-Hamas kodwa laye uBiden uthi hayi lingahlali phela lingaze lingene. Kota asazi what that means, asazi sizabona.
Lo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 engapha kwele Melika. Kwezemidlalo oyingukapteni weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu u-Ephraim Jawanda sewatshiya lumdlalo njalo usezifuyela inkukhu kwele Botswana. UJawanda wake wakhethwa ukuba ngumdlali oyintshantshu kubo bonke i-Soccer Star of the Year ngomnyaka ka-1988. okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yethu uJoseph Njanji esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
UEfrem Chawande nguye umdlali odlale ukwedlula abanye bonke elizweni yi-Soccer Star of the Year ngomnyaka 1988 lapho iqembu leZimbabwe Saints eliphakamise khona isicoco se-league. Phezu kwalokho-ke waba ngukapteni weqembu lesizwe belisaziwa kakhulu ngegama elithi Dream Team ebeliqeqetshwa ngumuyi uReinhard Fabisch. Kodwa loba ile mbali enhle kangaka emdlalweni wenguqu, uChawande uthi sewawufulathela lo mdlalo.
Angikho emdlalweni wenguqu kusana, hayi ngenza something totally different. Kopha manje ngenza chicken farming komanje.
UChawande obekobulawayo ezobeka umuyi uRaman Kumbo yena adlale laye kusukela besase ngabafana besikolo.
URaman safunda sonke saqala eMpophoma High School. Ibhora lethu uRaman wamalandela saqala eMpophoma High School. But manje sibe emathimini yena waqonda le lami waqonda le hani bengadlala le eyibili lana eBlue and White yakobulawayo. Yena edlalela eMzikeni White isikhathi esiningi. But waqala ku-Eagles lami wakhathala kancane ukuthi ngeke u-Eagles umsalo umdlalo usibani. Wakhathala kancane ukuthi ngeke ithimini kaRaman. But unfortunately, we became teammates only at high school and we became teammates in the national team.
UChawande uzelwe ngomnyaka 1964 njalo uqale udlalela iqembu leZimbabwe Saints ngo 1984. Usuke kuqembu leSaints ngo 1989 nesesiyadlala kwele Germany lapho adlalele khona amaqembu abalisa ele SC Bona kanye lele Cologne. Ngo 1995 ulubhekise eSouth Africa lapho adlalele amaqembu abalisa ele Orlando Pirates alele Moroka Swallows. Uthe esethethe umhlalaphansi uqeqetshe amaqembu abalisa ele FC Sporting elase South Africa kanye le Mutare City le Zimbabwe Saints kwele Zimbabwe. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngingu Joseph Njanji.
Bye hey Chira wazi good day nine 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 eh namona indandi boma aisha kuchindiri kane ngoma anyera vera zikapo boma ratinga karone kutiswa meke sakaoma mana hai don't think the club ikona zenye mafiki zolo yole kona mafete uwaza nizo mbona abame gaba wali lapa yiko beno mbona mama ala ndoba nechi muti sofa ndoba nechi muti sofa ndoba nechi muti sofa inasara nechi kainda mandala shafa iba bale samba sofa la iba bale samba sofa la iba bale samba sofa bangwa lisela iba bale samba sofa Baby, I no gonna figure. Handi zika mira baby, wangu atendeka. Mawako ya mchuno ajirereka. Kutazenge hari kutapombo ni pereka. Ile njino njola treza. Zwa, na kata kite kleza. Ikolo like nimbo meza. Zwa, nati nyambo
nyegiza. Manain, esikubila ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Isikhathi njengoba ngitshilo le nhloko zendaba haziseneli, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbengwa fast 7 ntambama. Igama lami ngu Chris Gande.